ndaba ku VOA Ndebele.
Elingathi vuka njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ekuseni ngolwesihlanu mhlaka 7 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isizalobela uhulumende imazisa ngamabizo ezitalada akhethiweyo hathi ayefunwa nguhulumende.
Nxa kulabantu abanema-idea babuye fona lokho sikuyenzile, but akuzange kubuye amanye ama-suggestions okudlulana nalawo ethiwa aphuzileyo.
Ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kubandla leZANU-P F ngemva kokuveza amagama abathi ngabenza inkohlakalo kukhanya kwehlukanisa amalunga aleli bandla.
Akumangalisi lokho esikubona kusenzeka, yinto ekadilindele ukuthi ingenzeka vele, ngoba phela kudala kwaqala ukuba ngubusela lobu, kudala kwabangwa inyama, kudala kwabangwa okudliwayo abantu bengelakho.
Abezomkhathi bathi kulezulu eliningi elizayo elilolaka elikhangelelwe kusukela namhlanje kuze kuyefika ngomgqibelo kundawana ezitheneyo zelizwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukuguqulwa kwamabizo ezitalada zakoBulawayo, ikhansili yaleli dolobho ithi isizalobela uhulumende imazisa ngekwenzileyo ukuze amagama amatsha la alotshwe emigwaqweni. Uhulumende wayenike amakhansili uluhlu lwamabizo ayefuna awasebenzise, kodwa idolobho lakoBulawayo aliwasebenzisanga wonke. Lengezelele amanye amabizo abantu abalodumo kanye labatshonayo kuleli dolobho. Amabizo amatsha azabonakala ezitaladeni nguKing Mzilikazi, Queen Lozikei Dlodlo, Simon Vengai Muzenda, John Landankomo, Joanna Mafuyana, Albert Nxele, Sikhanyiso Juku Ndlovu, Nikita Mangena, Lookout Masuku, Sydney Malunga, Dumiso Tabengwa, Jairos Jiri, Eric Block, Emerson Dambudzo Mnangagwa, Joseph Msiga, Sifa Sicele, Daniel Mazimbamuto, George Nyandoro, Nelson Kuchwekhaya Ndlovu, Sikajaya Muntanga, labanye. Inkundla yeStanley Square izathiwa yiLiberation Legacy Square. Ikilinika yephelandaba isizathiwa yiTenjiwe Lesave Clinic. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loCouncillor Silas Gora okaWard 4 eBenside, njalo kukomiti ebikhokhela ukukhethwa kwamabizo la. UCouncillor Gora uqala ngokuqondisa eminye imbiko yamabizo la kumaphephandaba athi ayiphumanga kahle.
Lokho engifuna ukukuqondisa ukuthi umgwaqo oya eJoburg from Samuel Parre Nyato, Samuel Parre Nyato aluza nizaba wazi ukuthi ukhona phana lapho kule Evelyn kusera khona phana isiyafika ngale, I mean ikho kujoyela khona lo Joburg Road. So uJoburg uforma Gwanda Road, yes, sibizwa ukuthi Kings Likazi Road. From that point lapho kulo Parre Nyato akungena etown kusiya eTradegold, umgwaqo obizwa ukuthi Leopold Sakawile. Lokho akutshintshanga, but ngibone abantu sebesithi bona hayi sekutshintshiwe, hayi akutshintshanga khonoko. Vele wawukalisa khonaphana kusange Parre Nyato ungene etown, azange utshintshe. But imigwaqo etshintshileyo for yona leyo iJoburg Road, uGwanda Road niyotshintshi osetshintshile from lapho ohlangana khona lo Samuel Parre Nyato kusiyafika eMguza River masesiya esaningi laphana. So ama-address wonke yebo azatshintsha and kuzaba neendleko zakhona. but ikho sikwenzile
livumelene lonke ngobunengi benu kumbe abanye bebengawemukeli lawa maso
hayi sivumelene sonke akuzange vele kube le debate
kuyini eliqalela kwenza lingaphumi lamabizo la libuze oba
ama councillors wonke ayabuza kuma ward yabo esinama platforms wonke esiwayenzayo esiposta khona ukuthi kuzaba lotshintsho olunje ama names la so nxa kulabantu abalema ideas babuye kuwona lokho sikuyenzile but akuzange kubuye amanye ama-suggestions okudlulana nalawo ethiwa aprezidenti
sibonile ukuthi ibizo likamongameli Emmerson Mnangagwa lalo likhona wonke umuntu wavumelana ukuthi libe khona
njengoba ngisithi ukuthi akuzange vele kube le debate wonke umuntu uvumile ukuthi libe khona
leza khamisi
hayi anto thina simelele izakamizi nxa sikukansela ama-kansela zonke i-29 niwamelele izakamizi nxa ephasilido kukansela
siyabona ukuthi uhulumende wayelinike olwakhe uluhlu lwamabizo likwenze ngemvumo yini lokho
hayi ugovernment laye angitsho is a stakeholder sisebenza sonke laye uyanika umbono ukuthi singasifisa ukuthi kube nje but ngomthetho olamalungelo ukuthi afake amabizo lawo yi-local government. I-local government umthetho ye kumele ukuthi ibe it's mandated ukuthi ibe ibiza umgwaqo ngebizo elifunayo. And after that sesinemile siyahambi.
Lo-ke ngu-Councillor Silas Shigora oka-Ward 4 koBulawayo okukomiti ebikhokhela ukukhetha amabizo ezitalada lezinye izakhiwo zedolobho lakoBulawayo ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale koBulawayo. Ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kubandla lezanu PF ngemva kokucothoza umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwashe Tagwirei isithi kumele abotshwe ngoba kunguye labanye ababili ababulala umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo kukhanya sekwehlukanise amalunga aleli bandla lezanu PF. Umnumzana Louis Matutu lomnumzana Godfrey Senengamu basuswe ezikhundleni zabo lidale elimqoka lezanu PF Politburo lisithi bangcolise ibandla ngokwethesa uTagwirei amacala enkohlakalo kanye lomnumzana Tafazwa Musarara lomnumzana Billy Rottenbach. Kuxotshwe njalo umabhalane wabatsha umnumzana Pupuraito Garepi phezu kwesigwebo sokuthathelwa amandla uTsenengamu loMathuthu baphiwe esinye njalo isigwebo sokuthi bayofundiswa indikimba yebandla lezanu PF esikolo seHerbert Chitepo School of Ideology. Kodwa uTsenengamu utshele intatheli izindaba ukuthi kayi esikolo lesi ngoba okumele baye khona lesikolo lesi bayofundiswa kutsha ibonabo abamxotshileyo. Abasakhulayo laba bathi balobufakazi obuqinisa imbiko yabo eyokuthi abaqanjiweyo laba okuthiwa abalenkohlakalo balayo njalo bafuna ukwethulela ugatsha olucwayisisa ngezenkohlakalo olwezak ubufakazi lobu. Amanye amalunga ezanu PF akhulume leStudio 7 angathandanga ukuqanjwa ngamagama athi kavumelani lokususwa kwabomathuthu ezikhundleni. Athi leli nyathelo libi kakhulu ngoba liveza izanu PF njengebandla elenkokheli ezisekela ubusela. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi lokho esikubona kusenzeka, yinto ekade ilindele ukuthi ingenzeka vele ngoba phela kudala kwaqala ukuba ngubusela lobu, kudala kwabangwa inyama, kudala kwabangwa okudliwayo abantu bengelakho. Ngakho-ke kakusimangalisi thina esilandela lezi ezepolitiki ukuthi ubone sekulesiyaluyalu sona lesi esisibona namhlanje. Akuzange kwafa ukuphikisana ngokuthi kuphume umgabe, kuqhubekela phambili phakathi kwebandla lezi iZANU PF ngokuba phela selahlanganiswa yibusela, selahlanganiswa ikwebela abantu, bahlukaniswa futhi yikho khona lokho asebe kubanga njalo nje. Ngakho ke lokho esikubona kuxotshwa laba abanye kuza kwenza ukuthi kuvela abanye njalo, kumbe bona labana abaxotshiwe baphume baye ngaphandle futhi bayeqhubeka bekhuluma ngazo nalezo zinto abakhulume ngazo. Icala labo linye nje kuphela ukuthi bathe bona kukhona ubusela kuZANU PF, bakhuluma ngento ovele ilizwe lonke likwazi ukuthi yikho kwenzakalayo, kulokuthi bathi bona sikuhlolisiseni lokhu sibone ukuthi kwenzakalani, baxotshe obikayo. Kusho ukuthi kabala njongo yokuthi baqede ubusela phakathi kwesizwe.
Nxa kulokulwisana ubona kukhula yini kufika kuzinga okuke kwaba kulo ngesikhathi sikaMgabe?
Ukuqhubeka kwempi yangaphakathi kuzaqhubeka, akusoze kube into ephelayo. Lanxa kungeke kuze kukhule kuze kufike esibangeni lesiyana esasibonayo ngesikhathi sikaMgabe, ngokuba phela uVice President wayemeka olunye uhlangothi ngapha umkaMgabe, uGrace Mgabe emeka olunye uhlangothi labanye. Kasikuboni lokho khathesi kusenzakala, kodwa kakuvimbele ukuthi sikubone kusenzeka kusiya phambili. Kodwa kwakhathesi kakukabi khona. Into esingayibona yikuthi kuqhubeke kuphikisana laba bangaphakathi singapha bebanga ukusondela khona lapha esihlalweni sobukhosi, ngokuba isihlalo sobukhosi siyadlisa. Ungasondela lapho kulo president khona kusho ukuthi amathenda ngawakho, kusho ukuthi le migodi yegolide ngiyakho, kusho ukuthi izinto leziyana eziningi eziwayo ngezakho, likusho futhi ukuthi khona ungeba ungatshontsha kungabi indaba zalutho, ngoba phela useduzani lesihlalo sobukhosi. Yikho sibona namhlanje yena lwane simazi vele ukuthi kukhulunywa njalo nje ukuthi usephizwe imali zikahulumende liyana leliyana, waphi imali zabantu azisebenzise ngendlela yakhe ayithandayo kodwa angaboshwa. Kuyinto egangileyo ke yona leyo esilindele ukuthi isengaqhubeka isenzeka. Nxa ngabe abantu bengazange bazi basukuma balwa lobugebengu labo, balwa lobusela lobo, kusho ukuthi buzaqhubeka busiya phambili, ngokuba ibandla leli elisesihlalweni alisekho esibangeni sokuthi lizigezise lona ngokwalo, hayi alisekho esibangeni sokuthi lizihlambulule lona ngokwalo. Ngeke lisazenza libukeke lili ebantwini ngaphandle kokuthi likhulume kuphela. Lizakhuluma ngobusela baqhubeke ukusebiwa, kuzakhulunywa ngokuvusa ilizwe liqhubeke lidilika, kuzakhulunywa ngamalungelo abantu kodwa aqhubeke edilizwa amalungelo abantu, kuzakhulunywa ngomnotho kuqhubeke umnotho usifa, kuzakhulunywa ngokunotha kuqhubeke kusanda ubuyanga lendlala phakathi kwesizwe, ngokuba laba basesihlalweni gabalacebo gabalandlela yokulivusa lelizwe.
Loke umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo bekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo wo Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kwesatshelwa ukuthi abembi abanengi abangekho emthethweni bengaba bebhubhile kulandela ukudilika komgodi wegolide oweGlobe and Phoenix Mine eKwekwe. Leli phephandaba lithi kunezidumbu ezimbili ezitholakeleyo labantu ababili abalimeleyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba abezomkhathi bathi kukhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu njalo elilolaka okwamalanga amabili alandelayo kusukusela lamhlanje. Leli zulu lizakuna kakhulu ezigabeni ezithi Matabeleland North, Midlands, izigaba zonke zeMashonaland, Harare lengxenye yeManicaland. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi udaba lokwehlukana kukamsekeli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa soluzathethwa eSupreme Court ngenyanga kaMbimbitho uMatch. Lokhu kulandela isicelo segqweta likaMbayiwa u-advocate Dawona Nyamukura ozakuba engekho elizweni ezaphenduka ngoMatch. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu, lisitshela ke okusenhliziyweni zenu elisethulele khona ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 +1 202 465 0318. Niyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318. Likhumbuleke balalela ukuthi lingenzi imlayezelo wenu ibe mide kakhulu. Ama 2 minutes alright, kodwa ke engaba yi-1 lakho hayi kulungile. Siyabonga.
Linjani balaleli be-Studio 7? Okhulumayo Musimeli Nkosi. Into engiyicelayo ikuthi ngalapha eZimbabwe sikhuleke konke sikubeke enkosini, ngoba yona yehlula lutho, njalo sazweni ukuthi yonke into ilesikhathi sayo. Kuzaba lesikhathi sokuthi bona laba abasesihlaleni basuke kungena abanye. Ngakho balaleli, sasithembeleni enkosini.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 nabalaleli bonke. Khuluma ngoLivius eseGoli endaweni yaseAlexander. Ye, besicela ukuthi basilungisele kakhulu ilizwe lakithi, ngoba lapho esikhona siphila nzima sihlukumezela. Izolo ekuseni ngabo-9 amapholisa ahlasele kakhulu endaweni yaseAlexander bathi River Park. Lantambama abantu sebevele emisebenzini, kodwa-ke ngenhlanhla basabophanga kakhulu njengekuseni. Kodwa ntambama babebezihambela nje ekuseni, babophile kakhulu. Yikho sincenga ukuthi ngaba silungisele ilizwe bakithi, hhayi sithwele nzima siyadubeka sidlela evalweni konke kwizinto kwethu, hhayi akusihambeli kahle, uhlala nje uqutile.
Sanibonani basakazi abahle, nanibalalela kwamisana. Ngiwumbuzo, mina ngihlutshwa kuningi okukhulu ukuhlupha okwangishiya lokuthi ngithi ngikuba lingawuqeda kuthini nezani, ngoba khangela izani phela ayifuni ukuthi abantu bakhululeke, ifune lokho okuncindezele abantu. Njengoba abantu bengene bepatroli mhlane kodwa wafela khonoko, namhlokhu ungakhangela ubugwelegwele obukhona abaqedakali. Ogawule laba uthi yena ngizwile uthi inkomo wabashiya kumfana kwezanu ngikho bafanele bekhona, kodwa wake waphuma waba MPC. So wentshona ezindlela umntu nje kayazi into ayenzayo. Angathi ngakhuluma ngefika asuzilungisile ilizwe ngenxa yokusebenza, baloku ngikhuluma into efana nayenalowo kuphela. Ngiyabonga.
Sakubonani ku-Studio 7. Nibizo lami undodana Dlomo Sulenkaye. Ngokuzala ngithanda ukubonga u-Studio 7 ukusisiza ongaka. Namhlanje nami ngilothanda ukuthi lami ngempingele zezihlobo zami u-Studio 7 ukuyasisiza kakhulu. Nathi sisazane nezihlobo, sikhumbe izihlobo sesimnange ukuhlala ngihlala e-South Africa. Ngithanda ukubingelela umama enkosegonye enkaye nosamlamula egonye lonamlamula ngimpingelele lo u-Aki lo mntanami uMandlo. Kusuke inkosi Ndlovu ndingelonadala ongiyosisiza kakhulu laphana dolo esikolo laphayana, ndingelele bonke nje abasesigabeni abangaziyo bonke, nonkosikazi wami ngimbingelela uTalenti Ndlovu, ndingelele bonke nje abangaziyo. Ngiyabonga kakhulu u-Studio 7, ngithanda ukubingelela nabo basakazi bethu bo-Studio 7. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani sizwe sikamzilikazi, lina abakamalandela umthwakazi omuhle ondlela zimhlophe. Okhulumayo nguDelma Mabhena, itunga elihlaza ngokuhlala ngiseJohannesburg kulana enzize khona okwamanje ngenxa yesimo esaleliyana ilizwe laseZimbabwe. Ngithanda ukuveza lokho ikakhulu kini sizwe sikamzilikazi, konke lokho okwenzakalayo kuleliyana izwe ngiboni ngani kungumthathandlela. Thina abanye bevele sikwazi ukuthi ngolunye usuku kuzokuba lezinkinga ezingapheliyo ngenxa yoncindezelo oluphezu kwethu. Thina isizwe samaNdebele sincindezelwa ngesinye isizwe sabeshafa. Engingakukhuthaza abantu bakithi, phumani ezintweni zabo, phumani kumapolitiki abo. Silayo inkosi uStanley Rafael Khumalo, nguye kuphela ongasihlenga sikhiphe kulobu buhlungu esihlangabezana labo. Labo benje abasasithandi lesi simo sakuleliyana ilizwe, ngenxa yokuthi ke inhliziyo zilukhuni ngezikaFaro, kodwa lapho abahlangana khona kumbe lapho abalele khona bayalwazi udubuthi lisuka kuphi.
Ngiyalibingelela bantu be-Studio 7 labo bonke abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngumtshotsho Summons endaweni yasewange. Ngilokho ngilalele izinkulumo lama-comments abantu bayakhala ilizwe lonke, odokotela abastrikile, amateacher astrikile, ubaba uGawule ukhuluma uMathanda akabonisi kukhathalela inhlupheko zabantu. Ngisoze ngithande ukukhuluma kunenge ngaye ubaba uGawule, kodwa ngithanda ukuthi ngimxwayise ukuthi abothi akhumbule emuva kancane besilo Elliot Manyika elibhiza lezano, izano ithi ma ifuna ukuqolotsha iqade phezu kwakhe, iqolotshe phezu kwabantu izano PF ngo-Elliot Manyika. Kodwa khangela ukuthi uphethe njani u-Elliot Manyika.
Sanibonani basakazi baka-Studio 7, basakazi abahle, nani balaleli baka-Studio 7, balaleli abahle. Ngusizwe kaMkhonto lona, ngilapha eJohannesburg, kodwa ngokudabuka ngisetsholosho. Basakazi, siyaxolisa impela, ake nimiyeke lo muntu abambiza uGawule. Ake nimiyeke nje impela nje, ningabombiza nizomu-interviewa ku-Studio 7. Lo muntu lona usiphathisa ama-heart attack. Please, siyacela, hayi kabi, asifuni ukukhuluma amagama amabi abuhlungu emntwini ozwakala engumuntu omdala engaka. La asho khona ukuthi kunobugebengu benziwa yizigebengu ezimbalwa, abenziwa ngohulumeni phezu kwabantu.
Siyabonga lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele khona nge-WhatsApp. Siyazi ukuba na sikhuluma nje sikhona ebulenjini be-internet, lingasithola ku-Facebook VOA Ndebele. Bakhona abaningi abakhangeleyo uhlelo lolu, njalo bakhona abasithumele imilayezelo ku-Facebook khonapho. Silo Thabani Ndlovu uthi yena hayi ngiyaphila mina, asazi wena, hayi thina siyaphila Thabani, unjani? Sibe sesiba lo Precious Dube uthi siyalibingelela lonke shuwa ekhaya eLower Gwelo Mission koDube konakaMthembo. Lo bani futhi omunye ukhona lapha osithumele incwadi yakhe esithi siyibale nguNkosazana Dube. Hayi, uNkosazana uyasibingelela nje uthi livuka njani. Hayi, sivukile uNkosazana Dube. Hayi, lenelisa ukusithumela ke ama audio ku WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela emazweni achiyeneyo. Iziphathamandla zakwele Mozambique zithi sezithethe amanyathelo okuvikela amankampani abokuza ayemba amafutha ezimota kubahlamuki bokholo lwesimuslim abahlasele iningizimu yalelo lizwe. Lokhu kulandela isicelo samankampani agoqela i-Exxon Mobil le-Total acele uncedo lukahulumende kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki laba. Iziphathamandla zakwele Melika zibikwa zithiye indlebe ukuze sizizwe ukuthi amankampani aweChina akulelo lizwe azavula na ngomvulo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu i-500 kwele China. Amankampani amaningi awamaChina akwele Melika avalwa kumaviki amathathu adluleyo ngoba kwakulikhefu lokuthakazelela umnyaka omutsha othiwa yi-Lunar New Year, njalo akhangelelwe ukuvula ngomvulo. Yese ke sibuye njalo ngapha kwele Melika. Impumela yokhetho lokudinga ozamela ibandla lama Democrats kukhetho luka mongameli ekupheleni komnyaka edolobheni le-Iowa ize yethulwa namhlanje kulandela ingxabangqoza ebikhona ekubaleni kwamavoti. Impumela itshengisa umnumzana Bernie Sanders enguchiki lobhanqa lomnumzana Pete Buttigieg. Ukhangelelwe ukunqoba bonke umnumzana Joe Biden ube ngowesine ekukhetho lolu olwe-Iowa. Lanxa idolobho le-Iowa lingalikhulu okungaphazamisa impumela yokhetho nxa abancintisayo benganqotshwa, leli dolobho ngelokuqala kukhetho lihle landise ukuba ngumhlahlandlela okhomba impumela yokhetho lelizwe jikelele, yiko luqakathekile kakhulu. Sixoxe nezizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kusho abene kancana ngazi ukuthi bolami kundanisile, kodwa ke singazi ukuthi siyaphambili. Yikuthi nje angithi laba wona la awe-Iowa la ajayele ukuthi abe ngumphembandlela, singazi njalo ukuthi kuzahamba kuthini khonapho. Yena umfana ukuba urayiti kuthi nje kungathi kuyakiliza kancane, kodwa nxa umlalela umhlola kuhle, hayi ujaha ohlangeneyo, uhlangene kumbe ngumama ohlangeneyo.
Ye, kodwa nxa sikhangela abanjengomnumzana Sanders ubona njani siseya phambili? Ulakho yini uSanders ukuthi agcine siba nguye ozancintisana lo Trump?
Hayi, uSanders ngathi kangimboni. Amadoda la okunye okungathi kuyawadlisa yena lo Biden, lo gogo uWarren. Ingathi ubudala unobulabo ngathi kuyabatshaya mbijana. Undoda uqina umdala mdala yena azabe phambili. Angithi kuye wangathi utshaywa la inhliziyo khathesi khathesi. Umbona ngathi ubudala unobulabo amboni ukuthi buyasiza kakhulu. Kulo abantu bafuna umuntu omutsha, lokho kwasuka ku-Obama laphana, abantu bangathi bafuna igazi elitshisayo. Angithi uyabona ukuthi lo usisinyana lo uGorbachev kungathi uya uba lo mdlandla ngoba ekhona khonaphana ngobutsha bakhe. Mina ngokubona kwami mbona ekokubadlala.
Sike sizwa ukubana impumela ibiphuza ukuthi iphume eyokhetho lona lolu kade luqutshwa khona le-Iowa, abanye sebecabangela ukuthi sokungena izekhi la. Ukubona njani wena?
Ya, bekungathi kuyasolisa okwinto kwangkhona, kodwa ke ngibona ngathi bekungathi kusuka kakhulu esigodlweni esichube esigothazi ukuthi ake libambe kancane sikhangele ukuthi kuhambe njani, njengoba bezokukhanya umdala ezetshaya wafika phansi kunemba 4 khona.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, obekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leTexas. Remember me, ingoma kaMuyi uLucky Dube isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe le mpela sonto enhle, ngiyalivalelisa.